waphosa kule minyaka edlula amashumi amabili esungule iqembu le-Tigers lona eliqalisa liziwa ngegama elithi Makhokhoba City Warriors. Sekunabadlali abaningi abasuke kuqembu leli baya kumaqembu amakhulu. Ngokunjalo umaphosa uthi i-Tigers idinga usizo lwemali lokunye okutshiyeneyo ukuze iqhubeke ikhiqize abadlali abalohlonzi njalo ingatshabalali.
Kumbeni laba bebedlala kuPremier bangasincedisa labo kumbeni. Kumbeni amatimu babethatha abantwana bezithi basincedise. Njengoba bekwazi ukuthi kona bona bayacupha lapha kithi la angake ngasuka ukuthi kwaye bengakwenzi because umkhono mwelizwe lawonzima futhi bakunabanye bakhe basiphathisela babadonetayo besiphathisa bebezinika abantwana esipha zokutrainisa asibona ukuthi akuright khiphe abantwana kuzidakamizo ezekunathi utswala amantshengu laba lani lani.
Umaphosa uphe umzekeliso wabadlali abaludumo abakhulele ezandleni zakhe uqembu le-Tigers.
Ngilo Kotimakarute wasuka la, ngilo Nqobi uMasuku wasuka la, wathathwa nguMathende lapha ehlahleni. Azange sidele azange sithi lanamhlanje ikho uyabona ke khathesi sinabantwana abayi-6 abakwayelendazi khathesi abadlaleli iPrince abasuke la.
Abadlali abayi-2 abakhulunywa ngumaphosa laba bagoqela uPrince Ndlovu, uDarlington Nkuli kanye loChillian Nyathi bona abatshengisa ukuba balekusasa enhle kakhulu emdlalweni wenguqu. Iqembu layelendazi libaphela amabhola ngemva kokuba beliphe labo badlali kanye labanye. Ubudlelwano bukamaphosa leqembu layelendazi buqale ngo-1974 ekufikeni kwakhe edolobheni lakobulawayo livela eBuhera.
Mina ngadlalela iMathiasi iyalendazi yayithatha abaplayers kuRegisini kwazoba le Mathiasi yikho kwase kuthathwa amaplayers layelendazi manje seguma abafana besuka kuma-juniors besiya kumadezi besuka kumadezi bahle bangene kwayelendazi kwakunjalo.
Umaphosa ufe le minyaka engamashumi ayisikhombisa lanye yokuzalwa njalo sowathiyela wayengumdlali wakhe uWilmot Gwenda uba umqeqeshi weqembu le-Tigers. Batholakala endaweni yeThabiso Youth Center elokishini leMakhokhoba njalo balamaqembu abasakhulayo amathathu adlala kusigaba seBulawayo Province Junior League Serie A lawa ngathi awe under 13, under 15 kanye le-under 17. Ngimele isizwe 7 kobulawayo ngingutshezethu njanjini.